Ubugebenga obenziwa ngabantu abahlomileyo ngezikhali ezilimazayo sokuyinsakavukela umchilo wesidwaba. Siyakwazi ukuthi emalangeni adluleyo lezinyangeni ezithe zadlula besisizwa kakhulu ukuthi abantu babanjiwe ngabantu abahlomileyo babathathela lokhu lalokhuyana. Siyakwazi futhi ukuthi emalokitshini atshiyetshiyeneyo abantu bebengenelwa ngabantu abathwele izikhali ezigoqela amahloka, amabhemba lembhobho babalimaza abantu befuna ukubathathela khonokho okuncane ababe belakho ezindlini. Siphinde sinanzelele futhi ukuthi ikakhulu kumnyaka ophelileyo kusiza kona lo mnyaka baningi abantwana ababuleweyo becuywa izitho zabo ezishiyatshiyeneyo yizo lezi zikliwi. Ngakho ke nxa umongameli welizwe esethe waphakamisa ilizwi ngakho lokho yinto ejabulisayo ngoba kuveza ukuthi lezo zikhalazo zabantu izakhamizi kade zizileta sezizafika ehofisini eyiyo ephezulu elizweni. Ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi nxa umongameli esethe wethula amazwi anjalo amapholisa lalezi zingatsha ezikhangela ngezomthetho baqinisa isandla badingwe labo bantu bangabanjwa-ke kuqiniswa isandla nxa sokusethula izigwebo. Umuntu singambona namuhla engena entolongweni simbone kusasa futhi esephumile sezivakatshela khonokhana kwenza ukuthi lezo zigebenga zibe legunya. Ngakho-ke ngamongameli sethule lawo mazwi okuthi ukhuthaza ukuthi abezomthetho baqinise isandla, isandla kasiqine. Abakhangeleyo ngokwethula kwezigwebo labo bethula izigwebo ezizakwenza ukuthi lo omunye ongabe efisa ukuthi akwenze lokhu azizwe echaqa igazi ngoba kuyabe kuyisigwebo esethusayo.
Kobulawayo kulezi nsuku zimi njani izehlakalo zobugebengu?
Kobulawayo emalangeni nje ambalwa sike saba labantu abahlaseliweyo lapha ePhumula endala bangenelo sibili bahlukuluzwa kakhulu abantu babathathela impahla. Saphinda saba lokugebenga futhi esibubalule emanyuziphepheni obenzakeleyo ngangaphambanisi lapha emganweni lapho kulojaha ojiye ehlukuluze mbe singathi ubulele untombazana wakhe kuze kwabonakala ke abantwana sebebone wabayi libhodabhoda endlini lapha yile lizekela khomba ukuthi lapha kungabe kulento ethize ngoba siyakwazi ukuthi nxa sikhangela ke indigenous knowledge system yethu izinyoni zona ezizinyamazana ziyabika okuthize. Ngakho ke abantu bakunanzela ukuthi kungabe kulento laphana ngoba amawabaya ajayele ukuthi lapho ongantwa kule gazi khona kumbe kunuke okunuka khona igazi ayasondela. So yikho ke kuze kwabadonsela ukuthi bagcine bevulile lapho bafika kuntombazana lo kuyukuthi sokulesikhathi wabulawa lijaha lakhe ke lamchiya khonapho limgubuzele ngengubo. Yibo kubudlwangudlwangu esilabo kobulawayo abantu bayabulawa abantu bange lwezindlini bathathelwe lokhu lalokhuyana. So kunganeno ke okwezimoto ezazithatha abantu ziyabaphosa kachana sigcineke kumaviki amabili amathathu edluleyo lapho kulo mama khona odwa wadotshwa laphana eKevin ngabantu abesifazana bagcina sebemphoselele kuHarare Road la bekhanya befuna bamcuyacuya lokhu abamcuya khona kodwa-ke kabasambulalanga ngoba uyatsho ukuthi wayetshayisa emsebenzini ke bagcina bemphosele khona le mgwaqweni le esuka khonapha eKelvin lapha eKelvin empophoma lapha. So okunye ke ukuganga okukhona khonokho abantu abaye bekuveza emphakathini.